siyabonga kakhulu inkomo ukuthi lize lasikhumbula nama kwamazambo njalo sibongele ukuthi khona liningi isikhathi lapha ade singasenathemba khona kodwa-ke isituation ekhona lapha akusizi ngalutho ngoba njengatho ngaphambilina ngikhulume kwisidiseezinto ukuthi amadamu esilawo agcwele idaka akaselacapacithy yokuthi angabamba amanzi ayeneleyo bese kubuya la ngendlela ekuhleli ngayo ngibona ingane iyingozi ngoba lingaze libe linile lelizulu futhi ukuthi khona inkomo ziyobe zibhuqa khona lapha ade zivele zibhuqa khona ekuthi ukuthi khona izivele lethu isnot plant angikwazi ngiyikhopheli lethu liyehluleka kudala kumbe ziqhubeka kusehluleka but indlela engibona ngayo ukuthi izulu leli linile but idonde the-capacity ekuthi khona sisebenze la manje siwapheleleyo kaphela sikhuluma ngeni emadeni khona ngale emabhongane lapho esithembe khona idamu lalo ladabuka amanzi amthukele eceleni so kwesinye isikhathi izulu leli lingazasiza ngenxa yokuthi khona umphakathi wethu mhlawumbe awuhlelekanga ngendlela engasisiza ngayo
amadlelo ona anjani besokuluhlaza yini phansi
akula lipho kwakakhethi inkomo ngoba sikhuluma ngezulu eline-two days ago akula lipho njeke loko khanye ngani bekade kunelima lokukhanyela lapho egangeni akula lipho
umumo wendlala ebantwini wona umi njani azikafikini inhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa abantu
ngizengazwa umumo wenza into eziphathisayo ngizengazwa inhlanganiso elinye okuthiwa i-hokic yiyo engani ziphathiswa kwalezi nsuku but bakhanye ngani bebehlele ukuthi baza kuyila ngomatshi so angikaboni enye inhlanganiso kumbe engaba ngabo angazi yena inhlanganiso ezinjalo angazi kumbe kusasehleleni kuke kwakhulunywa lento yehlelo njalo likahulumende leli ele-food for work kodwa-ke inhlelo eziphonze ukukhulunywa nje ngingazi ukuthi khona ukuphumelela kwazo siza kubona yini ngoba indlala ibhahile ebantwini abanye sebelala bengazanga sikhulunywa.